Iningi lithi kulusizi ukuthi labo abetheswa umlando wokubulala kumbe ukubulalisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngeGugurahundi bayabephela emhlabeni udaba lolulu lokhu lungakalungiswa. Ababikwa baphatheka kulombhuqazwe asebatshonayo bagoqela umnumzana Robert Mugabe, u-Enos Nkala, Solomon Mjuru, loPerence Shiri, yena obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Abaphilayo bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga loSidney Sekeramayi. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi ithumba leGugurahundi belingabohla kuphela alubana labo abaphatheka kusehlakalo lesi bethe bamiswa emthethwandaba.
Ngakade kungaba lo mthethwandaba ukuthi abantu bonke laba abaparticipate entweni zeGugurahundi abanjabo Shiri, omnangagwa, sengikhuluma labafayo uGunda, bonke labana uGeneral Gunda, aluba bonke kade bengaphiliswa babekhona emthethwandaba ongaba khona umthethwandaba kaZulu.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, yena osethule amafilimu amayelana ngeGugurahundi, uthi kaboni udaba lolu lusifa lwangena enkantolo ngoba abasolwa yibo ababusayo.
Bazabusa beze beyokufa indaba yeGugurahundi ngazange ithonisiswe ngoba anguboni ukuthi izanu izaphuma esikhundleni eminyakeni emlutshwane elandelayo. And as long as izani sesikhundleni akula muntu ozabe lesifiso sokuthi ekhulume ngendaba yeGugurahundi le.
Lanxa umongameli Mnangagwa ethe ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaShiri, abanengi eMidlands laseMathebeleland bebejabula enkundleni yeFacebook leTwitter besithi usehambile umbulali. Nangu olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
UShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongumunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngumhlanga, yena othi njengoba uShiri esehambile sengathi uyawafica amacala akhe emelele lapho ayakho.
Bafike lapho abaya khona bathole labo abaye babulalayo imphefumulo yabo bayicitsha emhlabeni bezibiza oBlack Jesus. Bekhona ngaphansi kaNkulunkulu befike babika ukuthi baphatheke njani.
Umgabe laye waze wazifela engazange axolise ngodaba lweGugurahundi ngaphandle nje kokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya. Ngaphandle kokuxoliswa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe, abanye bathi kunenge abafisa kwenziwe okufana lokuhlawulwa ukuze udaba lweGugurahundi lulungisiswe njalo kube lokukhomisana umlotha elizweni, kutsho umnumzana Ndebele.
Bakhona njalo abanye abafuna nje incwadi, umuntu abefuna i-death certificate yesihlobo sakhe safayo. Kulabanye abangena ama-birth certificate njalo abafisa ukuthi nga bathola ama-birth certificate ngoba ubaba bafa bebancane sebeze besiba labantwana. So ngabantwana labo laba abangela ama-birth certificate.
Wathi engena embusweni umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi iZimbabwe Peace and Reconciliation Commission izalulungisisa lolu daba. Umnangagwa useke wahlangana lenkokheli yezinye inhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective kanye lezinduna zeMathebeleland bekhulumisana ngalolu daba. UNare ukufakazile ukuthi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands lapho ikomishini yakhe esihambe khona ukuyakhulumisana loZulu ngodaba lweGugurahundi lolu, kulokhu kulokufuthelana okukhulu. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule laye uyakuvuma lokhu esithi ngempela udaba lweGugurahundi luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe. Kodwa uGawule uthi uMnangagwa uzimisele ukululungisisa lolu daba.
Mina ngibona kulicebo elihle kakhulu lelo ukuthi ngabe umsebenzi wabo uyaqhubekela phambili ukuze indaba yombhuqazele iphephe kuhle.
Iningi lithi kumele kukhulunywe labantu abaphathwa kubi lumbhuqazwe babe yibo abachoyo ukuthi bafuna kwenziweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamilinkomo.